Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique luzaphathisa na eleZimbabwe?
Ngingathi mina uhambo olunjengalolu luyabe lukhangelelwe ukuthi lizancedisa ukuthi amazwe anjengeZimbabwe leMozambique ave lobuhlobo obuqinileyo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi ibandla leZANU PF lasebenzisa amandla alo wonke ukuhluthuna isigaba seBinga ngokhetho olwedluleyo ukugoqela ukupha abantu imali kodwa kwedlula.
Ipolitiko yonke ibiseBinga North akulo sele imali ifakiwe ngobuningi bayo kube ngasimali lapha bebe
amazwe ambalwa abalisa elemelika asengezelele izijeziso zenotho pele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine.
Okwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi sekuyi dictatorship.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Emmerson Mnangagwa ofike kwele Mozambique izolo ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokusebenzelana lohulumende welizwe leMozambique. Umnangagwa ubikwa ezahlala kwele Mozambique okwamalanga amathathu. Uhulumende uthi uhambo lukaMnangagwa lulandela alwenza kunyanga ezimbili ezedluleyo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi uMnangagwa uhambe lequla elinganani. Kodwa sixoxe lengcwethi ecubungula izonotho umnumzana Masimba Kujera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngingathi mina uhambo olunjengalolu luyabe lukhangelelwe ukuthi lizancedisa ukuthi amazwe anjengeZimbabwe leMozambique ave lobuhlobo obuqinileyo sibili nxa sikhangele indaba zokuthengiselana. So nxa umungameli esiya khona ngale kuya kukhangelelwa ukuthi uzaqinisa ubuhlobo obukhona phakathi kwamazwe amabili, njalo uzenze ukuthi kube lezivumelwano ezizanceda iZimbabwe ikakhulu ku-trade, ngoba yizo izizathu ezokuthi i-trade engxenye lokuthi bengaphila njani ku-SADC.
Sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano lo mongameli Philippe Nyusi. Ubona ungani izivumelwano zona lezi ama MOU kunceda ngani, ngoba sesizwe kaningi ningi kuthiwa uyasayina umongameli esayinelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso kodwa singabona ukuphuma?
Izivumelwano lezi kuyabe kumele zincedise ilizwe ikakhulu kundaba zokuthengiselana kumbe indaba ze-defense. Kodwa asikhumbule nini ukuthi nxa bebhalelana phansi njengabomungameli kuyabe usasele umsebenzi omkhulu okumele wenzakale ukuthi MOU leyo iqalise ukusebenza. Bayabhalelana phansi izivumelwano lezi bengakanika ama-ministers ukuthi ama-ministers agijime lama MOU lawa. So ngabe vumelana bona uyabe sokulo msebenzi still ukuthi wenzakale, yikho sibona ukuthi kuyathatha isikhathi ukuthi izivumelwano lezi zibe lama results, ngoba ngabe sevumelane sokumele abasebenza emahofisini athetheneyo bekhangele ama MOU ukuthi ayephula imithetho yini lokunye okuneginingi okumele bakukhangele. I-MOU ebiwe yangkona ingakasebenzi.
Umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi kungelani lokunqotshwa kwalo kukhetho olusanda kwedlula ngele-CCC. Uhulumende uzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa lesi sigaba ezathenjiswa ngesikhathi sokhetho. Esigabeni seBinga North, owebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsakwa wathola amavoti azinkulungwane ezedlula isikhombisa 7971. Kuthi umnumzana Prince Dubeko Sibanda owe-CCC wathola amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10130. Ngokwakuqala ukuthi ibandla leZANU-PF linqotshwe ngamavoti amalutshwana kangaka kulesi sigaba. Sixoxe loSibanda owanqoba kukhetho, saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe wahamba njani njalo ukhangeleleni kukhetho lomnyaka ozayo.
Ubonile ukuthi iZANU-PF thina isiyalisile ukuthi wethu umongameli ebuye ezekhulumisana nabasekeli bakhe. Kabili amapholisa esiyalisa, kodwa ke bona baphumele schedule. Singakutshengisa ischedule yakho niyatshengisa i-Central Committee yonke ibisebhinga North, i-Politburo yonke ibisebhinga North. Akulo seleyo imali ifakiwe ngobuningi bayo, kube kungasi imali lapha. Bebekwanisa ukuthi kwamanye amawadi behambe benika abantu bethi nansi imali, wena votela iZANU-PF candidate, kodwa ngena lalo muntu ekuncedisa ukuvota. Yikho uzathola ukuthi abantu abancedisa ukuvota lapha nababaningi kakhulu kwedlula iminyaka yonke edlulileyo. Isizathu ukuthi ngabantu akade bethengiwe, bethengwa ngamabhakede omumbu, bethengwa ngemali. Yikho esikubonile kusenzakala. Sibonile uDA lo sanda kungena lo ephuma esiyahlanganisa izinduna zonke, esiyahlanganisa osobhuku, belokhu besethuselwa ukuthi khona abantu babo bangayekela ukuvotela iZANU-PF, bona bayakhuthwa ezikhundleni. Sibone abantu abanengi emawadini amanengi bethathelwa izithupha, bethiwa khona no, isithupha sakho awusitholi, siyahlangana kusasa lapho kuyavotelwa khona, uzwe sithole uzwe vota kufuzwe ngena lalo muntu. Sibone singazake sikubone. So bekunzima, bekunzima, kodwa kungasenani ngobunzima bona lobo, sanelisile ukuma ngoba silama structures, ama structures ethu asolid. But ngaphandle kobusolid wama structures ethu, abantu bakithi bayazi into abayifunayo. For 42 years iZANU ibingela ndaba labo, namhlanje sizobuthanisa ama grader soku 10. Bebengapi 42 years zonke lezi?
Siyabona ukubana ibandla leZANU-PF likhanya ngani liqhubeke ngezithembiso zalo phambilini kokhetho. Kungakutshengisa yini lokhu ukuthi ukhetho oluzayo luza kuba nzima njalo kusigaba sakho sona lesi seBinga North?
Ukuthi angiboni ukuthi yiziphi inhlelo elokhu ziqhubekela phambili eBinga North ngemva kokhetho. Ngitsho njalo ngoba inhlelo zona lezo esikhuluma ngazo ukuthi zikhona, lamagreda akhona afakiwe. Yes, kwenye indawo kukhona lapho angani khona agreda umgwaqo. Sibonile njalo ukuthi khona kufakiwe amatipha lezimota zokulungisa umgwaqo ngale esiyabuzuba. But sezile 3 or 4 months zikhona izimota lezana zikayenza ilutho olumangalisayo. Singalungasitshengisa ukuthi nanku umgwaqo lapho yakhona. Siyakwazi ukuthi iCaroy Road ibhakani lafakwa umbe sokule minyaka emibili lifakiwe lelani ibhakani, kodwa iCaroy Igokwe, iCaroy Binga Road asikayiboni. So angila lutho mina sendibonele ngalutho ukuthi khona sebelwenzile olungayenza ukuthi ngiyephutha ngokuthi khona ngo-2023 ama-elections ayabenzi. Lokhuyana okwenzakalayo yilokhuyana kuvele okujwayelekileyo, amabhakane akhona amanye bawakhiphe kathesi, mbathole bekhiphe ibhakane eBinga elukuze ne-terminus laphana eBinga, bekhipha befake elinye. Ngaze ngababuza ngathi selifuna ukutshintsha yini amanga okuqamba, ngoba lawana amanga sehlale kakhulu laphana, abantu belokhu bebona ukuthi lalithembisa ukuthi liyakuzalungisa izibhedlela, lizalungisa lokhu, lilungise lokho, kodwa asikaboni lutho. So ke amboni mina ukuthi khona ngo-2023 kuya kuba lobunzima eBinga North. Ngo-2023 sizawina ngenamba ezinkulu okumangalisayo. iZANU-PF izadliwa ngendlela ezadliwa ngayo ilizwe lonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zeZanu PF ngalolu daba yehlule. Ngameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa useyekethise imigoqo ye-COVID-19 esithi igciwane le-coronavirus selinganeno kulelo lizwe. URamaphosa wethule amazwi akhe izolo ebusuku esithi imigoqo eyayifakiwe yaphathisa kakhulu ukwehlisa inani labathelelwa igciwane leli. Kodwa uRamaphosa uvumile ukuthi igciwane leli alikapheli. Esithi isimo asisavumeli ukuthi imigoqo le iqhubekele phambili. Uthi eminye imigoqo le iqale izolo ebusuku ukungasebenzi, kodwa eminye ebalisa ukugqoka ama-mask lokungabuthani ngobunengi kuzasuswa ekupheleni kwenyanga. URamaphosa uthi abavela kwamanye amazwe bazaqhubeka beveza isimo sabo sokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus. Sixoxelwa umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngibona sengathi amazwe amaningi asethe ukwehlisa kumbukekethisa imigomo yomkhuhlane lo we-COVID okuvikela abantu, ngoba abantu abaningi sebegonyiwe, kanti njalo nemizamo yokuqhubeka abantu begonyisa qhubekela phambili. Kanti-ke njalo siyabona nje ukuthi ukubhebhetheka kwegciwane sokuthe ukwehla nakulabo abangakatholi ukugonywa. Siyazi ukuthi siya esikhathini sobusika, okuyikuthi khona nje indaba kungaba yikuthi imigomo le iye yathi uyekethiswa ngesikhathi sisiya ebusika, lapho umkhuhlane ophepha othanda ukuba mnengi khona. Yikhona nje lokho kungathi kuyasethusa, kodwa sibona ingathi bekuyisinqumo besokufanele ukuthi ngabe kudala sathathwa ukuze abantu baqhubeke babuyele ezimpilweni zabo, ngoba kubukeka sengathi le migomo isingaqhubeka ilimaza abantu kakhulu kunokuthi isindise izimpilo. Ngoba abantu sebelahlekelwe imisebenzi, abasakwazi nokuphila. Sibona ingathi ngalesi sikhathi lesi ngeke iphinde ibuye iqale phansi ngoba abantu sebegonyiwe.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani okungaba kubangele ukuthi igciwane leli libe nganeno? Yikuthi abantu bebelandela imigoqo yezempila kahle, kumbe vele igciwane lakhona lingani liyavuka liphinde licatshe lona ngokwalo?
Ngibona sengathi ukwehla kwegciwane ikuthi isikhathi salo nalo bese lifike lapho abantu bona bodwa imizimba yabo esiqale ukuzilungisele sisanelisa ukulwisana nalo bona bodwa, nakhona kungekho mhlawumbe nokugonywa okuthile. Ngakho isikhathi sale ligciwane esokuba nobungozi obukhulu ngathi bese sidlulile. Hayi ukuthi abantu bebelandela imigomo, ngoba abantu abaningi nje ngaphandle nasezindaweni ezithile bese bekudala nje beyekile ukuyilandela le migomo, kanti nezinga lokuboshwa kwabantu ukuze le migomo kuqinisekisa ukuthi iyalandelwa bese lehle kakhulu, bekungasekho nje ukuqinisekisa okungako. Ngakho ngibona sengathi ukuyehla leli zinga akukho ekuthini abantu bebelandela imigomo, kodwa kusekuthini ngabe abantu bese begonyiwe kakhulu iningi labo, kumbe njalo igciwane imizimba yabantu nje isijwayele isizilungiselele ukulwisana nalo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umphathi mtambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthwaliswe nzima edalele ephalamende izolo ngamalunga aleli dale kade efuna ukuba kwazi ukuthi kungani uhulumende wakhetha ukuthenga amajekiseni e-COVID-19 awavela kwele China, khona kule mihlobo eminingi echiyeneyo umhlaba jikelele. phephandaba lechronico lilo daba lokuthi icala lamalunga ebandla leCCC amane uJoana Mamombe Cecilia Chimbiri takutswa ngadziwore lo takutswa jirika elokwephula imigoqo yeCOVID-19 lizathethwa mhla ziku 5 ngenyanga kaNkwenkwezi uMay. Manje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kule ntambo amehle, bingelela uStudio 7 abasakazi bonke bephelele, omama nabo baba abasebenzelayo la emsakazweni. Bingelele abalaleli, omama obaba abantwana nomkhulu ogogo, kuyo yonke indawo la okutholakala khona isizwe sikaMthwakazi. Ngiyabingelela. Kutamba mehle inkanyamba ekhulumayo uDumisani wakwaNkala, ngikhuluma ngise Johannesburg. Ngithanda ukuvula abantu bakithi amehlo ukuthi bekwazi noma ngabe bakuphi ukuthi sinje singumthwakazi sizwe, isizwe esiphelele, isizwe esingakwazi ukuba no-president waso, sizimele sodwa. Isizwe esingambumba u-government, sizimele sodwa kungela kuyama kwezinye izizwe. Isizwe sikaMthwakazi, isizwe sasemathebelelendi, isizwe esigoqela zonke indimi ezitholakala kwaMthwakazi ngaphandle kwesishona, zonke indimi ezitholakala kwaMthwakazi. Ngakho ke akuphele lokhu ukuthi abantu bakithi bebe berojwa ngomlomo omnandi kube kuthiwa singabantu banye, labo bese besithi hhayi asifuni lo muntu ozabe sitshela ngokwemhlobo, kodwa labana abantu bona besitshela ngayo imhlobo noma bengakhulumi ngama-voices wabo kodwa basibonisa ngama-actions wabo. Akuphikwa, akuvikwa, ibhatsha lihlohlwa ukuthi thina sibe sesithi thina mase sikhuluma ngokwemhlobo besothiwa singama-tribalist. Okhuluma nge-action ngoba isilungu sithi actions speak louder than words, naye is a tribalist. Ngakho ke asihlanganipheni bantu bakithi, singenziwa abantwana. Amaqembu wonke awepolitiki asuka eHarare alikho nelilodwa elilwela inhloso zabantu bakomthwakazi, alikho. Angeke ufake ukhansila osuka kwaMrewa ezokuba ikhansila kobulawayo elindimantendiho ahole athathe imali yakhe ayispenda kubole ukuthi idorobho lifile kumbe linjani, akalandaba nakho, okwakho okwakhe yipheyi ayifunayo. Bantu bakithi, ngiyalicela ngiyalincenga, besingenayo iphathi, sasinozaphu uzaphu naye wasenzela amatayitayi ngoba wasithatha wasihloma khona ngale. Manje uphumile uzaphu, uneminyaka eminingi kabi uphumile, wazi waqala phansi ukuthi abe nguzaphu omusha. Kodwa ke siyazi ukuthi vele indwangu isilahle isiphongo sayo, angiyisoli sibili izaphu, kodwa ke siyayazi lapho esuka khona, sikhule ngayo, ihlulekile. Ake sizameni ezinye izinto, ake sizameni amanye amaphathi, ake sizameni MRP, Mthwakazi Republic Party, MRP, Mthwakazi Republic Party, umholi wayo uMqondisi Moyo. Ake sibazameni laba abafana, ake sibone ukuthi kathi sihluleka ngapi. Singazeyisi thina, sihlutshwa ukuzeyisa abantu bakomthwakazi. Ngihlala ngizwa lithi hayi basize laba abalutshwana, hayi basezelani, izami lezelani, kambe lingajabulela amakepisi, lingajabulela ukuphuma amakepisi le 10 kg yempupu kumbe enhlanyelwa ngesikhathi sokulima. Yinto elijabulela ukuphiwa nje izambi yedollar for two, yiyo le into eliyifunayo, elijabulela. Hayi selezelwa ukujwayela mpela ukudubeka, selibona ngazathi vele into eyenziwa yizami le MDC vele yindlela yokuphila. Thina siyawazi umehluko phakathi kwendlela yokuphila lendlela yokuhlupheka. Manje thina sisendleleni yokuhlupheka, siphakathi kwempilo yohlupho eluhlupho emathebelelendi, ngoba libona nje izigaba zethu zingadevelop. Ngiyalicela abantu bakomthwakazi, zamanini MRP come 2023, ngeneze okwenu. Isishona lesi elishona lisikhuluma lingamandebelo zuzusunyanye lwakhulini, asikwenzeli lutho, zigqatshe ngolwakhulini. Yebo, angisho ukuthi isishona singakhulumi, asikhulunywe uma kune-reason. Hayi ukuthola abantu bakithi selipeperesa lipeperesa noma lingamandebelo libabili selikhuluma isishona, olwena ulimi lulusolana. Ake sikhulumeni okungokwethu, sikubalulekise, sikuqakathekise, sikuphakamise, sikufake ezingene, sikufake kwenye ilevuli, singabe sikhuluma okwabanye ngathi okwethu kuyenyanyisa. Ngiyabonga bathwakazi abahle, ngiyabonga basakazi abahle, nilale kahle.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi wanomhle kangaka okuthi lisiphathele inhlelo ezinhle kanjena ukuthi asikwazi ukuthi amazwi ethu nembono yethu izwakale esizweni sakithi. Siyabonga, sangathi lingahlala liqhubeka kanjalo. mina njengami ngikhala kakhulu ngokuthi kusase nabantu abathi uDouglas Monzora neqembu lakhe noThokozani Khuphe banephathi ukuthi kuthiwa kunabantu okuthiwa babalandela. Hhayi, angiboni ukuthi sikhona isidiko salokho, nongaboni sobe ningabuya seyabona manje. Bafuna ukuphazamisa abantu kahle kahle bona bayizana uPF njengabe bacaca ukuthi hhayi linelilandela thina ngenani labuzana ngabe siyabezwa. I-opposition party ekhaya esiyibona ukuthi ihamba iqiniso yona le yayi-MTC eyayiholwa ngumthwangrayi njengamanje isiyi-CCC esiholwa uNelson Chamisa. Sengathi abantu bakithi bengabona bevuke nabo emnake beyisapote ngendlela zonke ngoba lapho ehamba khona kuthiwa iyakhankasa amaphoyisa awayivumeli bayibopha bayicindezela. Ayikho enye i-opposition party ekhaya ehlukunyezwe njengayo le iparty eyayi-MTC esiyi-CCC. So nathi sila esikhona ukumezeke kakhulu siyafisa njalo ukuthi ngenye ilanga sibone sisaphila ilizwe lakithi liphethwe ngendlela elesizotha iphathwe yibo labo abafana labo nesejamisa ngoba siboni ngani ikusasa labo lingangani liyaqhakaza ngoba banawo umbono kwelizwe lelo ukuthi ubuhlungu bezizalwane zaseZimbabwe babuzwile bahamba iqiniso labo.
Studio 7 ibingelele kubalaleli nani basakazi bethu abahle abaloqotho. Ye, ye ngikhulume lapha ngendaba yesikolo. Into eyenzakala ezikolo lapha eZimbabwe sithethe nzima. Uzathola ukuthi imali uzuzabe yifuna izikolo amatitsha engafundisi. So lapha ezizavulwa khona uzuzakuthiwa imali yakhona ifunakala i-term yonke from January up to ukuvala kwe-first term. So bona bengafundisa ngathi busela lobu bezakala la. Siyacela zakhamizi ezinhle kasibambaneni singabhadali leyo mali ezikolo. Singcono sibhadale okuyihafu kumbe bavula ngoFebruary phela kumbe ngoMarch. Siyabhadala imali kaMarch kuphela, lezi ezinye inyanga bengafundanga sibhadalani. Umbuzo wami wokuqala lo ukuthi sibhadalani la sirojwa egcekeni kunje. Hayi, bantu bakithi asivuseni amehlo mani, kade sadliwa. Siyakubona ngibuye ngapha kwezombangazwe, ilizwe leli selemhluje uMnangagwa labantu bakhe. Mnangagwa waphuma esihlalweni ngokuyehluleka ukukhontrola abantu bakho ngamasela amakuruku. Bakhuluma kakhulu baphethe lapho besidla izimali. Ilizwe lizathuthuka kanjani? Phuma lapho isilizwe selikwehlule. Liyakwehlula ngoba kula nto yenzayo. Abantu liphethe lokho lidudulala lomfana omncane, uChamisa akaxokozeli umfana lo. Hayi, uthule kodwa. Limhleli kakhulu. Usethe uyayenza imhlangano, uyahlalwa, uyavalelwa. Kanti kuyini okubonakala lapho? Abanye la ama-parties hayi kahlukuluzwa. Kuhlukuluzwa iparty yomfana omncane. Libonani kuye? Kuyini elikubonayo? Anti libona iqiniso lodwa? Ndibona iqiniso lodwa la kumthwakazi ekamqondisi uhlukuluzwa kubonakala amaqiniso. Oleqiniso uyahlukuluzwa abalamanga babika esayidini right. Abaqamba amanga laba betshela abantu amanga ezabomuzwe lwezabomakhuphelezi okungamaphathi okungalamsebenzi okufuna imali babanga nje laba balwa umuzwe lwamakhuphe imali abayibanga la bafuna imali. Ha, yanyanyisa manje. Kade sihlupheka kuleli lizwe, dala sihlupheka. Yiyekelana laba abafana abancane laba abaliqiniso bakukhokhele leli lizwe. Vele ngaze lenzeni. Abantu azoze bayivotele idoti beyikhangele. Abantu bahlakaniphile mani kathesi. Kalerubha bani? Abantu bakhaliphile kathesi. Phuma Mnangagwa abantu bakho. Uyehluleka mani. Wehlulekile umgaba wayingcono kakhulu. Achai kum kabe, kabe was better than. Ngiyabonga, sofa sonke mbongolo. Khona ngapha, ilibizo lami engikhulumayo lapha, yimi sofa sonke. Ngoba ngiyalazi ukuthi singakhuluma usulala uredo. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, Amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zenotho kwele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Enye inkokheli yamazwe ithi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele ajeziswe emthethwandaba womhlaba esetheswa amacala ombhuqazwe. Izidumbu ezabantu ababulawa ngesihluku bezigcwele ezitaladeni zamadolobho ayehluthunwe ngamabutho ele Russia asesukile kusukela ngesonto ayebucwadlana lesigodlo se-Ukraine iKiev. Siqoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube.
Izidumbu ezitholakale elizweni lase-Ukraine lapho ke kade kulamasosha ase-Russia khona kube yinto eyathi ukuba ludaba olusegudwini kakhulu ikakhulukazi emazweni angasentshonalanga ngoba sisazi ukuthi kuningi okwenzakalayo laphana nxa kuwukuthi kuye kwavela isimo sempi elizweni kodwa ke kuye kwachiya abantu abaningi belemibuzo eminingi kakhulu engithemba ukuthi ngokuhamba kwesuku noma ngokuhamba ngokuhamba kokuhanjiswa kwalimpi kuzabe khona impendulo abazayenelisa ukuthi bayihlomule njalo noma abazayenelisa ukuthi bayiphendule kukhangelwa isimo lesi esikhona elizweni lase-Ukraine njalo kukhangelwa lo monakalo lo otholakeleyo.
Umbuso kamongameli wele Russia ubona njani, ubona ngani ubusa njani ukuze enelise ukuthi ibutho lake libe lesihluku esingaka?
Kwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi kuba sekuyi dictatorship ngendlela abuza ngakhona ngoba seyintando kayiphikiswa ongasafuni ukutshela lutho kodwa ke uhlupho lwakhona lu deeper than lokho esikubonayo ngamehlo. Into ekhona ngiyokuthi amasosha ase Russia indlela abazwisisa ngayo bazwisisa ukuthi kufanele ukuthi baprotect isovereignty yelizwe labo lase Russia. Ingakho nxa ukuthi bengayelelisa ukuthi behambe bayehlasela isitha esizayo esingavuka kusasa hlasele ilizwe lase-Russia ukuthi bazabe bengasawuhlomulanga umlando lo abavela bawuphiwa ukuthi ufanele ukuthi bavikele ilizwe lase-Russia. Ingakho belalela kakhulu umnumzana uPutin ukuthi bahambe bayekulwa naloma ngubani lo abe bethole ama orders betshela ukuthi lo uyisitha se-Russia.
Kuzaguqula na ingqondo yalabo kade besekela umongameli wele Russia?
Labo abakade bevele bedlelana lo mnumzana uPutin angiboni ukuthi isigameko lesi kungabe yinto engatshintsha lutho. Njengalokho eseseke sikubona emazweni mhlambe adlelana labo le-NATO adlelana labo Melika ngesikhathi kuhamba kusayakwenzeka izinto ezasenzakala elizweni lase Middle East kuwo Afghanistan ngale abantu bebulawa kubo Libya abantu bebulawa emazweni njalo afana labo Iraq abantu ababebulawa ngesikhathi sika Saddam kodwa ke bajika o Tony Blair bathi hayi kwaba liphutha sakhuluma into engayisiyo kodwa ke akuzange kwabe lotshintsho ebunganeni babo lamanye amazwe ababedlelana lawo. Engithemba ukuthi kusase into efanayo ukuthi amazwe afana labo China lamanye amazwe avele edlelana lobudlelwano obuhle lelizwe laseRussia lokho ayisikho ungatshintsha lutho ngenxa yokuthi sekuvele isigameko sabantu laba abatholakalayo bekuma mass graves elizweni lase-Ukraine. Kodwa ke ngithemba ukuthi kuzabe khona ukuthi bazahlala phansi kube khona amazwe abanikeza umnumzana uPutin ukuthi akazame ukuthi baqondise ezinye izinto ngendlela thize ukwenzela ukuthi kungaze kugcine ukucikela phansi ubudlelwane babo. Kodwa kukhona ubudlelwane babo angibona ukuthi bungafa batshintsha ngoba njoba ngisithi ngicizelela ukuthi impi leyi babugande yimpi esiyibona ngamehlo sibona abantu bedutshulwa bebulawa kodwa impi leyi it's so deep rooted ukuthi kulezinto eziningi enye impi ilwiwa ngamehlo lesiyibonayo kodwa enye impi ilwiwa ngomkhonomi enye impi kulwiwa ngezinto eziningi okuhlanganyela konke lezinto ezifana labo gas labo petrol esikubona namhlanje kudura umhlaba wonke kodwa ke kungenxa yokuthi amazwe amabili nalawa alamandla emhlabeni ayiwalwayo njalo kuyokuthi okunye kuyikulwa ngokuthi uPutin ulwisana le dominance ye-US dollar ekhona emhlabeni.
Umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube ngolandela ezombusazwe. ubeqoxa icingweni leStudio 7 eseBhilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.